Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo enkulu emsakazweni wethu we Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2017. Mina ngiprofetess Jeremiah.
Lami u Chris Gande.
Sokwenza kele Chris lapha sokuyinkeme nkeme. Okade kumelelwe izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni. Akubizwa ozwayo sikhuluma nje emadolobheni lasemaphandleni phakathi kwelizwe lasemazweni womhlaba abantu bayajabula bayagiya ngemva kokwamukela umbiko wokuthi umnumzana Robert Gabriel Mugabe usethule incwadi yokuchiya umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende akade seqalisile indlela yokumsusa kusetshenziswa leli dale. Bathe bephakathi kokwenza njalo incwadi yahle yabuya yaqhushelwa umlawuli wedale lephalamende uSpeaker Mnumzana Jacob Mdenda ohle wayibala khonapho abantu baqalisa ukweqa ngenjabulo begcwala ezitaladeni kanye lakhona edale lephalamende amalunga la akade ebuthene khona.
Intatheli zindaba zeStudio 7 lazo ziphakathi kwabantu abajabule okumangalisayo bemanzi te asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Abednego Bebe umeli wedale lephalamende obekhona le eHarare kusenzakala konke lokho.
Edale lephalamende bese kufakwe imotion kumbe ngithi amaphepha akho athi thina sihlale njengedale senze lokho okuthiwa impeachment ngesikhiwa ukukhipha upresident esihlalweni. Ngenxa yokuthi umthetho uthi uma simkhipha kufanele kuhlale ama members of parliament awe lower house lama members of parliament awe senate they joined parliament bese sitheke ngenxa yokuthi parliament ke indawo yangkhona kayeneli ukuthi kuhlale ama members of parliament kanye lama senators kanye kanye sibe siyehlala ke eSheraton namhlanje. Sesiphakathi ke wokudebater imotion isiqalile ukudebater kwayafika ke incwadi evelela kuye ke upresident uMgabe etho ukuthi yena hayi usechiya umsebenzi nezizathu zokuthi abantu beZimbabwe kabathabanga. So wasechiya ke umsebenzi ke hawu kuhle kwaba lokuthaba okukhulu kakhulu kumalunga edalela eParliamente kwaphinda njalo kwaba lokuthaba kakhulu ebantwini njekazana besizwa khona ke izimota bese zijama uta abantu behlabela hayi kube kuhleke sibili ngoba ubaba uMgabe sechile esihlalweni. Uhlupho ke esihlalo kakhulu ke ukuthi njengoba ke uMgabe ube izanu njalo lokubusa izanu kulo hlupho lokuthi simelele ukuthi sibone ke ukuthi izanu le eseleyo kambe iza kwenza njengomgabe na ngoba vele bebesebenza laye. Thina nje oppositions hayi abantu baZimbabwe sebenethuba ke lokuthi bayenze kumbe balungise lokho okade kube sihlula isikhathi sonke ukuthi bakwenze kumbe bakulungise ke sinethemba lokuthi ke hayi kusuka lapha kusiya phambili ke abantu baZimbabwe sebezaba lelungelo ke lokuthi bakhethe lo abafuna ababise ababuse ngomnyaka ozayo ngo-2018.
Sikhuluma nje kathesi njengoba umongameli esechiye isikhundla sekuhamba njani ngubani osenguye obambe isikhundla.
Umthetho ke weZimbabwe ngithi iconstitution enja ithi yona ke ibandla elilo president ke nxa upresident angafa kumbe achiye umsebenzi ke ibandla lelo elilo president wakhona yilo elizakhetha lo ozaqedisa ke ithemu ka president kusiyafika u-2018. Ungakhohlwa ukuthi kuvele kulama election ngo-2018 ke okwenzakala ukuthi ke lo ozakhethwa izanu PF nguye osezaqedisa ke ibanga leli eliseleyo kusiyafika ku-2018.
Umthetho uthini ngomsekeli kamongameli njengoba kwesinye isikhathi sizwa kuthiwa umongameli ngachiya umsekeli wakhe nguye othatha intambo lezi kodwa siyabona ukubana umongameli ubengasela abasekeli.
Ye kumqotho lokho ukuthi ke ubengasela abasekeli njalo ke abasekeli yibo bathatha ke isicoco leso nxa echiya kodwa ke umsekeli oyabe esele ke enguye okade etha upresident engekho kumbe into kade bambe isihlalo upresident engekho nguye obamba isihlalo ke okwenyanga ezintathu kumelelekwe ukuthi ke abezani PF bafake lo aba ozaphi ozathatha isikhundla sikaMgabe. So njengoba bengekho ke ispeaker uhle wanansa ukuthi ke amanyathelo azalandelwa azabe selungisiwe kusiyafika kuyaphela ilanga lakusasa ngolesithathu.
Akula hungahunga yini elilizwile ukuthi ngubani okhanya ezaba ephethe intambo?
Nxa silandela ke okuphume kuCentral Committee yezano ke ngesonto uthe ukuthi ozathatha intambo ke ngumnankagwa ngoba nguye abamkhethe ukuthi uzaba ngu-acting president. Esingaziyo ke ukuthi baza kwenza njani ke ukuthi abe ngu-acting president njengoba bengakayi ku-Congress, kodwa ke hayi sizwa kuthiwa khona i-Central Committee yakhona yiyo eyenza umsebenzi nxa kungakayiwa ku-Congress. Ilethemba ke ukuthi ke umnankagwa nguye ozasezathatha intambo kuzanu-PF.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe ummeli wedalela eParliamente oyenkayi ongwe bandla le MDCT ubexoxa ke eseHarare ubesela ngokwenzakale khona le edalela eParliamente kungakaziswa ukuthi uMongameli Mgabe usethiye isikhundla lokuthi kuthe kusaziswa kuhambe njani PJ.
Intete lezindaba zethu ze-Studio 7 lazo ziphakathi kwabantu bona labo abajabule okwamagama emadolobheni achiyeneyo kuseHarare koBulawayo la kwezinye indawo. Seneliseke ukubuthatha ukuthola ithuba lokuxoxa labanye abakade bekhona ngale. Njalo intete lezindaba yethu u-Anastasia Ndlovu kanye lo-Gibson Bebe labanye abambalwa uMbathabile Masuku laye uthethe asizweni bekhuluma abanye babo.
He was a very African leader, but unfortunately he's leaving office the wrong way. Mr. Speaker, I have guided section 119 of the Constitution, which talks about the role of Parliament. One major role of Parliament is to ensure that we protect the Constitution. We are a constitutional democracy, Mr. Speaker, and where there is infringement of the Constitution, Parliament has a duty and obligation legally to move in.
Imizolani ngipromise mkhwananzi siyajabula kakhulu sithi lesi isigaba esitsha empilweni yabantu beZimbabwe. UPresident Robert Mugabe wethundenzela abantu okunzima kakhulu eZimbabwe lapha ngokungani sokulethuba lokuthi abantu baqalise impilo entsha, sikhalise kutsha sibe leZimbabwe kaZulu ebuswa nguZulu, inotho yelizwe ibuyele ebantwini, inkululeko lemalungelo abantu aphenduke abuyele ebantwini.
Lithini ngamalungelo oluntu lawa awaphambanisayo etshontsha ebulala abantu la ngesikhathi segugu rawundi?
Siyamchothoza kakhulu uMgabe ukuthi into azenzayo zimbi kakhulu, akufuzanga zenziwe ngomunye umuntu ngomunye ulida. Njalo thina abantwana bezimbabwe kumele asivumele omunye ulida wezimbabwe ozaba khona ukuthi enze lokho okwenziwa nguMgabe. Never again, we should never allow any leader, any person to do what Robert Mugabe has done to this country.
Uthini ngala amanye amalungu edalela ePhalamende abalisa uJonathan Moyo o-Ignatius Chombo loSevia Kasukwere okubikwa ukuthiwa bathunjwe ngamapholisa akwazakali ukuthi bangaphi, njalo nezindlu zabo dlungulwa libutho?
Laba yibo abantu asebelokhu besekela bepromotha uPresident Mugabe bemiye ngokuthi abelokhu esesikhundleni isikhathi sakhe sesishayile. Kufuze bathonisiswe nxa bengatholwa ngamakhotha eZimbabwe belamacala babothwa.
Ibizo lesibongo?
Ibizo Alistair. Thina siyathaba ngalesi sikhathi nxa ukhulu kumbe singathi sangoma nxa sisehla sivumela ukuthi generation ele productivity, i-generation esikhangelele ukuthi iza-provider imisebenzi iyo ekhanya izathatha ipawa. So kuyajabulisa nje amazwi akho.
Ithini ngalaba ababoshiweyo uJonathan Moyo, uSevia Kasukwere no-Ignatius Chombo?
Abantu abanjengaJonathan Moyo, uSevia Kasukwere sidabaye chikurupi. Labo beke befile ukuthi chikurupi njani njengabantu ababesendabantu abantu ababelwela abantu ukuthi bekhululeka lesi sikhathi. Sidabahambe labo echikurupi betonisiswa bebona ukuthi kunjani ukuvictimize ama-advocates ama-human rights.
Samuel, hhayi akusolisi, akula nto embi yala, kula muntu ongasola. Konke sivumelana lakho okwenzakalayo, lathi sifuna ukubona okusho okuzayo ukuthi kunjani lapho. Singancedakala siyangala.
Uthi enziweni Robert Mugabe njoba wabulala abantu ngesikhathi seguguru awuna.
Hayi hayi lokho angingangeni kubo kakhulu. Sina sifuna ukubona iZimbabwe enhle.
Sina ngiyiphithule maphosta. Hayi akusimangazi njoba siyananzelela ukuthi la abantu akade bengamfuni nepathi yakhe bengasamfuni kubangelwa yimonakalo awukhozileyo engumongameli. Sikamsoke Zimbabwe selikhululekile. Okwesibili sithemba inkululeko leyo lizayiphatha kuhle ligcine lilondoloze singayenzi lokhu yane sakwenza ngo-1980 sathabela umthakathi ozobamba abantwana bethu ekhaya.
Labo ngabanye babalaleli bethu abakade besemigwaqweni bethakazelela utshiya umsebenzi okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe. Bekhuluma lapho lenthathele zindaba yethu yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
Umkhokheli wecele le-MDC uMnumzana Walshman Ncube uthi ibandla lakhe liyathokoza kakhulu ngokuthiya umbuso kukamongameli Mugabe, njalo uthi balethemba lokuthi kuzaba lomhlahlandlela ohlanganisa wonke umuntu ozakhokhela ekuthini ilizwe leZimbabwe liphumelele. Asizweni ingxoxo eyenziwe nguNcube elontungameli Nkomo.
Bakithi esintwini kuyaye kuthiwe selitshonile ilanga nxa indoda ade ibambe isikhathi esingaka isidilikile. Yikho ke ungabona ukujabula okukhona ezitridini zeZimbabwe ngikobulawayo ngikhuluma, so abantu kabathabanga nje kabatshayi nje amahuta uthi ya seze wahamba ubaba lo ade sijakadisa kangaka. Yikho ke hayi kuthathiwe sibili sonke sithabile sicelebrate kanje sokuthi ungamba lo ade yinhloko yokuhlukuluza kwabantu usehambile. Sithaba kodwa njalo sine anxiety yokuthi phela ubaba lo bengasebenzi yedwa, bengakwenze yedwa konke khonokho ube kwenza elabakhula bakhe. Abakhula bakhe bonabo yibo abanye asebesala, so kumele ukuthi babumbe uhulumende. Bonke bonabo Mnangagwa bebelaye kusukela kudala, beyiwo ama-stormtroopers akhe. Yikho ke sile anxiety nale ukuthi silethemba ukuthi bafundile ukuthi ukuba yiziqii lokuhlukuluza abantu kuphetha ngobubi. Kabasoze bakuphinde bazagebha amagoda amancane bathi mthu bakhafulele phansi. Yikho ke esikuthemba ukuthi kuzayenzakala khonokho.
Obaba Mnangagwa nguye osezaphatha intambo lapha.
I-Central Committee yezanu anti imkhethi ukuthi nguye ozathathi lokhu ze. Eku-constitution ithena nanxa upresident eseresignile, uspeaker anganikwa ibizo lo lika-president omutsha, kumele ayenze ukuthi upresident omutsha abe afungiswe, abe sonile within 24 hours ukuthola ibizo lelo. Yikho ngithe mina bangamnika ibizo lamhlanje, kumele ukuthi kusasa bamdingele uMnangagwa abe sonini before this time kusasa. Bangaphuza bamnika ibizo likaMnangagwa kusasa formally official. Lobelazi they must still formally hand it to you. So within 24 hours must be sawing in. So kakula sikhala sokuthi kube lo acting or kube lo acting president who was the last vice president who acted.
Lo ke ngumnumzana Welshman Ncube umkhokheli wecelele MDC njalo eligqweda elibona ngendaba zesisekelo sombuso obekhuluma ecingweni ke le Studio 7 ekwabulawayo.
Enye njalo intatheli zindaba yethu ikhona lapho ecingweni ukuke waxoxa lo Chris singakangeni kuhlelo, wathi sizwe asiphathele khona.
Ye okwenzakala ukuthi ngemva kokwaziswa abantu bezimbabwe laba bezokona ke isikhulumeli sephalamende umnumzana Jacob Mudenda eyazisa abantu ukubana umnumzana Robert Mkhale usesayine incwadi abayi-resignation letter ngesilungu sibone ukusuka lokuthaba okukhulu njengokusizwa kathesi ngisezihlalabheni halana njengokusizwa umsindo lowo khona abantu bayathaba bayathokoza kule ntokozo enkulu abalandela ukuthi lakuthaba lizabaphathelani kodwa abakwenzayo nje ukuthaba bethaya izimota bethaya amahuti abaye bayagida abaye balatha amatshwala kuncane indawo
sike sezwa ukubana amapholisa kawabonakali ezitaladeni lapha kunjani ekujabuleni lapha
ye okwenzakalayo ukuthi okokuqala mfowethu nokuzazi ukuphatha ezimbabwe ilizwe leliyani esingalithina ngesilungu abayithi yi-police state ukuthi alinto abazimvayo zonke bezilokhuzwa bezikhangelwa ngamapholisa ubuse nxa ungafuna ukuthi wenze nje inokuncane njengoba ungazi ufuna ukuthi dibuthane nje amapholisa abephambanisa abantu kodwa namhlanje okokuqala ke siboneke soloko amabutho athathayo-ke ngeviki epheleleyo amapholisa axhoshe emgwaqweni okutho ukuthi akade sizakalayo ukuthi amalanga la ejileke sibona abantu besemgwaqweni behlabela malanga wonke loba nje into leyo kuyinto akade sizakala kuyinto yezanu p f kodwa isikhathi sikamongameli bekukhanya besesifikile ngabantu abaningi besebesithi umongameli kahambi kungelani lokuthi ngowezanu p f kungelani lokuthi nge-m d c abanye besibabona begqoke esikile amathiketi ayezanu p f bejabula kukhanya ngani ukwesaba okwafakwa ngumongameli Mgabe iminyaka le ngu-37 khanya ngani wafaka ukwesaba ebantu saba bebengamthandi ngoba nanko phela ukuthaba kwakhona akwazi kubonakali ikakhulu lalapho awina khona iwina ngalathwa ngamasilungu ngama-resounding victory angaze ngibona abantu bejabule kanjani
siyazi ukuthi ekujabuleni lapha njengoba utshilo futhi ukuthi bakhona abangani bayaphuza benathi utshwala kuya-ke kube lo kungezwa lokudlwangudlwangu akula yini
okukhona kwakhathesi-ke abantu bebethaba ngike ngakhuluma labanye abantu emini namhlanje ibhodabhoda ngoba bengike ngafika epalamende sasesiya e-ICC lapho engihambe khona abantu abaningi bebebamangalisa ukuthi lokho kwenzakale isehlakalo lesi akukabi amakhesi zabantu abatshontshelayo kumbe ngathi izindaba zabantu abatshontshelayo kumbe abantu abasebunzimeni bokwehlela ebunzima balutshwane kulelapho nxa kulamapholisa ikakhulu nxa sikhangela ngendlela abantu nxa bethala ixesha esinjalo ukubona ngabantu abalimalayo amashopu ebhidlizwa izitolo zabantu zibhidlizwa lokunokunjalo kodwa asikezwa-ke impiko enjalo lapha eHarare okwakhathesi asikezwa-ke impiko enjalo nxa kukhona ngalo khona-ke ngokuzangela iphansi kodwa okwakhathesi-ke asikezwa impiko ekhona abantu abaningi mfowethu angaze ngibona uthando olunjalo abantu bayathandana kulo thando abantu ubona abantu beqabujana abanye beseqelana angaze ngibone uthando olungaka selokho ngaba yini-ke elizweni lezimbabwe seloko ngazalayo ngibona kanti ukuzo kwabongameli Mgabe lokhu kutho-ke ukuqalisa isiqalo esifitha asingazi-ke ukubana njengoba izanu p f kuyiyele kuyibuza asazi ukubana kuthoni-ke ebantwini bezimbabwe kodwa-ke abantu bayazithokozela bayazijabulela mfowethu kungelanto ezinye eziphambanisekayo
wona amasosha akhona yini ezitaladeni lapho
amasosha yiwo wodwa mfowethu mhlawumbe nga wena lawe wathini ukuba lisosha okwakhathesi nga uyazikholiseli ngoba nxa ungangena ezimoteni lezi ezihamba abaningi abathi ngamakhombi lawa amasosha angafika xa angafuna ukuthi engabhadali nxa engafuna ukuthi ebhadale abantu bathi hayi ungabhadali siyakubhadalela amasosha okwakhathesi yabantu yibo othandiwe babantu esikhathini esikizo khathesi ahlandwa ngabantu okunye okumangalisayo abantu bathabile bathokoza bayajabula okunye okungayenzi bejabulela amasosha ngoba abantu babona kanti inkululeko le khona esingathi ngasoli kumbe inkululeko kumbe kuyini bathi kungani kubiswe ngamasosha-ke isikhathi esidalise ukuthi umongameli Mgabe azavume ukuthi usesayina amaa okuthiya ngemva kweminyaka eminingi kangaka ekuthi
imuli kamongameli Mgabe yona ike yabonakala yini njengoba besike seze uyihungahunga lokubana kayikho elizweni
imuli kamongameli Mgabe kayikabonakali kodwa esike sakhuluma nabo njengentathelezindaba bathi bona umama uGrace Mgabe usesekhona elizweni lezimbabwe kodwa ngenxa yenhloni siyazi ubana ubethethisa abantu abaningi wake watho wafunga phansi jawathiukathi uzabusa azabusela lapho esesifuneni kukhanya ngani inhloni ezimbambileyo kodwa sizathinakuthiwa abantwana abangekhoyo abantwa babo yasebephumile elizweni kodwa yenangokwakhe umama uGrace Mgabe kuthiwa usesekhona khonapha elizweni lezimbabwe asazi ukubana kuqiniseko okungakanani ngoba besizwa-ke ngabafiki bebundi ukuthi hhayi laye usesekhona elizweni lezimbabwe
leyo-ke intatheli izindaba yestudio 7 uGibson Bebe ebesixoxa laye ecingweni eseHarare esitshela ngokade kusenzakala lamhlanje
umZulu weHarare obebuthe nendaweni ye-Africa Unity Square befuna ukulala khona uMongameli Robert Mugabe aze avume ukuchiya isikhundla begcwele indiyabulo ekuthini usekwenzile lokho. Asizweni uMavis Gama esethulelalo lodaba ngokugcweleyo.
Bebo ikujabula ezitaladeni zeHarare ngesikhathi uZulu esemukela umbiko wokuba usevumile ukusuka esikhundleni uMugabe. Omunye walabo obegcwele injabulo kungosakhulayo uNkosazana Sibusisiwe Phiri, yena othi utshone ese-Africa Unity Square uzaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo okubalisa imithandazo yokucela umdala ukuba angenele kudaba lweZimbabwe.
Kothi uMnumzana Jacob Sibanda yena laye utshengise ukusijabulela lesi sehlakalo sokusuka esikhundleni kukaMugabe sekufika phose iviki abakubutho bangenelayo kudaba lwakhe.
uMugabe ushiyile vele asamfune angaphenduki, asamfune even eZimbabwe. Sifune vele ukuthi onke amakhosi basitshontshele imali eZimbabwe, babahambe babangenise ejelini. Yibo siyafuna kalala kathesi. Then another thing is we want i-traditional government azifune vele iZANU-P F or MDC ukuthi igene yoga, so sifune iZimbabwe leyi sonke abantu beZimbabwe sibambane sisebenze sonke se-one.
Bekungesifanayo lakuntombi kayise Khumalo, yena obesehluleka lokukhuluma ngenjabulo.
Ajajabula kakhulu ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Sithokozile ukuba hayi sesizathola umsebenzi lathi ukuthi sithole ukuphila kahle. Jabule kakhulu, sijabulile. Bengakukhanyelelanga kodwa ngendlela le esenzayo, siyabonga kakhulu general ngoba hayi lathi sesiyathini, sesiyathola imisebenzi ngoba besesikhathele okwesikhathi eside. Jabule kakhulu. Sasa besicela ukuthi nje kube izitolo zonke zivalwe nje abantu sijabule kakhulu, sibroje etawuni sithokoze sinengeti hayi sijabulile ngento leyi besesikhathele okwesikhathi eside. Sasa nje abantu bonke sithola sijabula sigidla nje siyenze nje so.
Ukuchiya kukaMugabe umsebenzi kuza ngesikhathi abebandla lakhe beye bayacela edale lephalamende ukuba lisukumise udaba lokuxotshwa kwakhe ukuba ngumongameli. Amalunga edale lephalamende ebephakathi kokuluhambisa lolu hlelo lokuxotshwa kwakhe uMugabe njengoba baphathi intambo bese beye ewoteleni ye-Rainbow Towers ukuya kusungula lokho. uZulu okhulumisane lalo msakazo uthi ubonga abakubutho ngokuphathisa ukulungisisa obese konakele kanye lokuba achiye umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngibuMavis Gama.
Siyambonga ke uMavis Gama lapho silayo enye njalo intatheli izindaba yethu eye Studio 7. UBenedict Nhlapho ekhona ngale ngaseGoli eSouth Africa. Siyakwamukela Nhlapho.
Uyamukela lami yakho abalaleli.
Ye. Kumi njani khona ngapho, liamukele ngejabulo engakanani khona ngapho ngase South Africa?
Into kwezemangalisayo sibili lapho eSouth Africa ngokokuqala kubona izalo zeZimbabwe zijabule kanje, bavale istalada bagcwele indawo yonke, abanye bagibela nemoto ezidlulayo, kunabancane kunabadala bonke bamemeza elizinye bathi lamhlanje yi-Independence. Kukhanya kuzolala sibili kugidwa ngiselokishini manje lona ele-Hillbrow manje lapho okuhlala khona izalo zeZimbabwe eziningi. Okulapha yinjabulo emangalisayo, abantu bajabule okokugcina. Kangaze ngibona izalo zeZimbabwe zijabule kangaka kwele-South Africa ngoba bahamba becatha becathela amaphoyisa, kodwa namhlanje kume bonke lemuli zabo bathi intokozo enkulu ukuchiya kwamongameli Mugabe Hlanga.
Ye. Ngakho
oya ungasitshela ukuthi kusenzakala khonokhu, kufike njani umbiko nalo ukuthi sokwenzakile abantu ukuthi baze bajabule kangaka?
Kuthi Kuba vele ukuqala ukwenzakala kwahle kwaba i-breaking news kuma stations wonke alapha eSouth Africa, kube zinews ezinkulu kakhulu wonke ama stations asakuthwala kuma radio la kuma TV, abaningi akubonele khona, abanye njalo bakuthethe kuma WhatsApp. Kodwa ke within 20 minutes kwenzakala, abantu bese bephithizela estrateni, sebegcwele betshaya inkwelo, batshaya amahuta. Kunzima kakhulu lapha, kodwa ke okukhulu kakhulu ukuthi injabulo, bathethe ama flag kusebusuku, kodwa akunela maphoyisa abashutayo namhlanje, akunamuntu obuzwa amaphepha. Bayasho bathi bafuna ukubuyela ekhaya, sekezimisele ukubuyela ekhaya ngokwesha kwamongameli Gaba esihlalweni.
Bese ke sezwa ukubana umongameli Jacob Zuma uza kuya eZimbabwe kusasa ukuyakhulumisana lo mongameli Mugabe. Uhambo lolu lokho likhona na?
Kuzoba nzima ukuthi uhambe loyoqhubekela phambili, kodwa selungaba khona mhlawumbe. Kodwa ke akade bekulanda ikakhulu ukuthi baye kuzwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Uyazi ukuthi bekunomhlangano wesadi khona ngase-Angola, bekefuna ukuyazwisisa kahle kahle ukuthi kambe kumenjani. Kodwa namhlanje omongameli Mugabe sithiye phansi sihlalo, kuzoba nzima ukuthi bazame ukulandelela lolu daba ngoba izinto sezisekile. Abebekwesabela abakwele South Africa njengokuzume nguye okhokhela isadi kumgcinishalo wesadi manje, bekukuthi mhlawumbe kungaqhubeka kuthatha isikhathi eside kungalungiswanga kweZimbabwe, kungadala inqushunqushu bese kusiba lodlame oluba khona. Kube njengoba manje izinto sezikahle kangaka, uzulu uthokozile, umongameli Mugabe sethiye phansi isihlalo, ngithemba ukuthi lowo hambo kasele ukuze ukuba necessary okwamanje.
Kodwa ke abakwemukeleyo incwadi leyo abacabanga kula abalokuthandabuza na ukuthi engxenye incwadi leyo uyibhale ebanjwa ngamandla.
Okwamanje konke abantu abavele uludaba ikakhulu isiphathamandla, ma ukhuluma leyo siphathamandla lapha kwele South Africa, besivele zisithi zizamelela abantu beZimbabwe benze njengokwenzakala kwabo. Njengoba lesi simemezelo size siphuma kubakhokheli bephalamende, akunamuntu osereyize any concerns ukuthi kungabe kuyisimemezelo samanga. Wonke umuntu uthi isimemezelo esivela kumongameli ngoba siwe ngendlela e-official, ngakho-ke kukhanya siyemukeleka. Bobanje njengoba umongameli ozuma usazofuze bazwisise kahle uhulumende weZimbabwe, bathole ngokusemthethweni ukuthi soshwele sisimemezelo sikhunywe khona. Kodwa ebantwini abasesitratini ngabasayingeni le, bathi ngabayingeni ukuthi ukuhambe njani kwaze kwafika lapha. Abakusabelayo kuphela ukuthi okokugcina sebekhululwe ngemva kwe-37 years, bazika njengabantu akade beboshiwe bengakhululekanga, bathi okwamanje sebekhululekile, yikho kuphela what matters okwamanje.
Ye manje udaba lwamaphemithi ke luza kuqhubekela phambili yini njengoba sekumi ngalolu hlobo?
Siyazi ukuthi amaphemithi la anikezwa ngenxa yokuthi kwakule ngisumiso eZimbabwe, kwabuya kwaba lesikhona isikhathi sokuthi akulamsebenzi, i-economy ime kabi. I-South Africa ibilokhu yangezelela ngeminyaka emlutshwana ikhangela ukuthi ma izinto zilunge ekhaya abantu bayabuyela. Kodwa kwamanje yoba sazi ukuthi basa-aplaya, isimo sizathatha isikhathi ukuze silunge. Njalo le cabinet isivumile vele ukuthi amaphemithi akhona manje ayingezelweni iminyaka eminyaka engu-4. Ngithemba ukuthi lokho kuzoqhubekela phambili, kodwa i-South Africa okwamanje isiza kuqala ukukhuthaza manje abantu Zimbabwe benisa ukuthi babuyele. Kodwa njengoba kuzothatha isikhathi ukuthi umnotho ulunge, uvele kuzafanele ukuthi bangezelele. Sithemba ukuthi uSouth Africa lizakwenza njalo, kodwa ibikubeka kuqashe vele ukuthi ngamathemisi esikhathana ukuthi izinto zingalunga, ilapho umuntu abantu beZimbabwe babuyelela ephila elizweni labo njengomuntu wonke.
Umcabango bani kulowo okuthwana na uzathatha osededelwe umnumzana Mugabe, umnumzana Emerson Mnangagwa?
Abaningi lapha uma ukhuluma labo isikhathi sonke babayingeni ukuthi ngubani ongenayo, bathi bona abebekufuna ukuthi umongameli uphume ebushakweni. Bathi ezepolitiki sebezinikela kumabandla aphikisayo lebandla elibusayo lezanu PF ukuthi bakulungise ukuthi kungena njani. Kodwa abakutshoyo abakukhuthazayo ukuthi noma ngubani ongenileyo kungasaphindi futhi athiwe amandla abe ngangamgaba, kungasaphindi futhi athiwe ayenziwe lokho izanu PS ekwenza umongameli Mugabe ukuthi bezenzela santando. Bafuna ukuthi umuntu ozongena abe umuntu ohlonipha amalungelo oluntu, umuntu ongenayo ezi ukuthi ufanele aphume. Kodwa kuqakathekileke bathi kwamanje okusemqokayo ukuthi umongameli Mugabe sephumile, lo ongenayo bafisa ukuthi abekwazi ukuthi angavela kwenze lokho. Ibutho
labantumhlapho sikubambe kancane lapho isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye. Sibonge kakhulu. Yelo bekungu-Benedict Mhlapo ise-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo. Igama lami ngu-Chris Dande, lilale.
Ngile themba lokuba lilukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.